ekhuluma nentatheli izindaba umsekelo womphathi ntambo wezimpila kahle umnumzana John Mangwiro uthe uZulu sokumele aqaphele ngoba lokhu sokukhomba ukuba iCovid-19 isisiza ngolaka njalo leli nani lingachansa ikakhulu khathesi sesingena kukhefu lekhizimusi uthe ukutholakala kohlobo lwe-Omicron kuveza ukuba sekungaba nesibanga sesine loba i-fourth wave nxa uhulumende lozulu engabambananga ukulwisana lobhubhane lolu
from the outbreak that we detected from Mashingo Teachers College and the under 17 soccer team we took 20 samples from the college and 22
sithole ukuba ebantwini abahlole bevela eMashingo Teachers College abadlali benguqu bonke balomhlobo we-Omicron we-COVID-19 abanye njalo abayisikhombisa batholakale belawo lomkhuhlane
from the National Microbiology Reference Laboratory NMRL also tested positive for the Omicron variant.
Uqhubeke esithi kumele abantu beZimbabwe bengameleli ukuvalelwa ezindlini kodwa bazinikele ukulandela iziqondiso zeWorld Health Organization WHO bengabanjwanga ngamandla ukwenza njalo. Uphinde waveza ukuba abantu abavela kwamanye amazwe sebevunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo bengahlangani labanye ku-quarantine.
Returning residents and visitors who have been outside the country for more than 14 days found to be PCR negative.
Labo abavela phandle kwelizwe bazavunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo. Labo abazahlala ezindlini zabo bazakwenza njalo nxa sesibonile indawo abazahlala kuzo.
At their own cost. While those that have been outside the country for a period less than 14 days may be allowed to quarantine.
Engcishi wezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uhulumende womanyano umnumzana Henry Matsorere uthe uZulu weZimbabwe kumele atshiyane lomkhuba wokungalandeli iziqondiso ze-WHO.
This really calls for all citizens to take more precaution.
Sekumele uZulu wonke azivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Kufuze umuntu wonke ageze izandla singaminyani njalo sizame ukungabuthani isikhathi sonke.
You know, the issue of hand washing with soap and water, the issue of using sanitizers when there is no soap and water.
Umhlobo we-Omicron womkhakha we-COVID-19 olokungakazwisiseki ukuthi usabalala ngesiqubu esingakanani kodwa usesatshelwa ukuba ulolaka ukwedlula yonke imikhakha ethe yaba khona njalo usenelisa ukuziphendula satshe kungabi lula ukuthi ulwise ngamasosha omzimba oyabe uhlatshwe loba ijekiseni lokuzivikela kusenjalo uhulumende wazise ukuba usezaqala uhlelo lokuba izisebenzi zakhe zihlatshwe ijekiseni le-COVID-19 elesithathu elebooster nendlela yokuvikela uZulu kumkhakha omutsha lo ngasikhathi sinye ukhuthaza abantu abangakahlatshwa ukuba benze njalo ngokuphangisa ngoba lokhu kuyinto emele yenziwe ngumuntu wonke. Ngimele isidwe 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlo.